Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Kuchone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMaswingo leBite Bridge. Izakhamizi zakobulawayo zithe gwaqa namhlanje zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla zidingisisa indlela ikhansili yaleli dolobho engancedisa ngayo.
Uhulumende uyanika abantu emawadini. So ke besizothola i-feedback sananzelela abantu lama complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. Ukudla loku lendlela kunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezinye indawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani.
Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo betshengisela besola iholo labo eliphansi njalo bathi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo.
Bondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni nga elemuli yakhe esekuyela kumele atshiyela abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela.
Zonke lezi ndaba lezokholo ezamasiko ezamidlalo leziphathelane labatsha lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kuchone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMaswingo leBite Bridge. Isikhulumelisa amapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele umsakazo weZBC ukuthi umtshayeli webhasi yeAfrican Link wehluleke ukuyiqondisa lapho umgwaqo obujika khona okubangele ukuthi ibhewuke ilale ngophahla. Uthi imbiko abayithola yayo ikhomba ukuthi ibhasi le ibigijima kakhulu. Abalimeleyo bagijinyiselwe esibhedlela seNeshuro District Hospital, abanye basiwa eMaswingo General Hospital. Amabizo abantu abatshone kulingozi awakavezwa ngoba izihlobo zabo zingakaziswa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa namuhla emhlanganweni omkhulu owe General Council zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla lendlela iCouncil yaleli dolobho esebenza ngayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulo umhlangano, sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Into esixoxe ngazo kakhulu namhlanje kokuqala, kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa abantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona, uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So ke besizothola i-feedback sananzela abantu lama complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 iqini siyanikwa ukudla kuma ward 24, ward 23 la iqini hambi siya ku ward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngawo kakhulu ukuthi ukudla lokulendlela kunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezinye indawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale e-budget ka-council. Ukhansi kesananzela ukuthi ubehamba eqoqisana labantu emawadini ukuthi ayi budget consultation eka 2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-counseling kodwa abakuqhongosele ukuthi i-council sokufanele iphume lezi indlela ezingancedisa ukuthi izame ukudinga imali kulokuthi ibidinga kuphela imali kuzakhamizi through rates njalo zisitshe ukuthi le industry ivaliwe. So ke sokufanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisane ukuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basajesa into ezinjengokuthi engxenye yokukhansile ngenza ngabomi ukuthi ikhampani yenxa enkulu ngavayile ivule ethi hayi vula laphana ngizakunika ithuba lokuthi engxa ubhadala amanzi kuphela amarezi ungabhadali okwenyanga ezindathu ukwenzela ukuthi leyo khampani ivuke iye phezulu ezinto lezikhalo kakhulu kodwa sesixhubana khona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawayo izakhamizi lazo silomlando ukuthi sincedisane lo council ukuthi amanzi sikewasebenzise kuhle sinanzelize siqansise ama-tariffs ukuthi abantu babhadale imali eningi kodwa injalo amagesi akhona engekho abantu bathi ukuthi khaya sokusiba lo budlongodlongo obuningi abantu bathi abantu babulawa abantu bathontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magesi ngezikhathi eziningi so abantu khonabo bathi ukuthi hhayi sokufanele bele ndlela ukuthi kwengeje izesa
izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamisi
izinqumo esizithetheyo kumele zincedise ngoba lokho bekulethwa khona unyawo ukuthi icouncil iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo into ebesizibhala phansi okufanele athi sizibhayele ucouncil ngoba injongo yenhlanganiso ayisokuphela ukuthi sisole lathi silomlando idorobho ngelethu so ke silomlando sesizabhala ezo zinqumo sizihambise ucouncil ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggestwa lokhu lalokhu abantu bazobasuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule okuthiwa yi-SB farm abantu bathi kukhanya kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imishini abayefaka laphana i-gold yana litholakala i-council ithole i-percentage engxenye-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole engxenye-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years umuntu wayeseyenza imali yakhe yemtshina abuye abisele leyo mtshini ukuthi ucouncil asele-operator ngoba le bantu be-council abazisebenzika ziyabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani ngeminye imizamo ebilethwe naleo ezama ukuthi incedise
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association sixoxeye laye ekhona le kobulawayo Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe betshengisela besola iholo eliphansi. Abanye njalo basola indlela amapholisa abopha ngayo bonke abatshengiselayo kanye lamalunga ebandla le-MDC labalwela amalungelo oluntu besola okuningi okuchiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwababalisi sixoxele siphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Decent Bajila.
Ngesivumelwano samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ kuzamele ukuthi ngazo zonke izikhathi alubana kulilanga lokuthi ababalisi bekwamukela izimali zabo nxa lezo mali zingenelisi ukuthi bephile impilo esuthisayo ukuzamela ukuthi kuye kwenziwa yebo imfa kumbe sithi umngcwabo welanga lokuhola lokho kuzakwenzakala inyanga ngezinyanga siqhubeka sisiya phambili njalo siyakwazi ukuthi uhulumende uzakwenza ukuthi imigawulo yesibambiso okuthiwa ngama-bail conditions ngesilungu nxa sebekufakile bazakwenza ukuthi ezinye zenkokheli ze-ARPUZ zingenelisi ukuphatheka kodwa amalunga e-ARPUZ ngobuningi bawo azabe siba khona until kuze kufike isikhathi sokuthi bahole imali lesisini
kambe leyi uhulumende athi ubakhwezele ngayo izisebenzi zakhe ke eyabo 76% ubona ingani ingabathabisi
ngesifiso samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ bekuyikuthi uhulumende nga uya phendukisa iholo libe ngedola lase-America kodwa kungasenani nxa belete yena leyi ekhona ilakho engakwenza empilweni yomuntu alubana ekhona kodwa sihlala sikunanzelela yikuthi uhulumende engakhweza iholo lezisebenzi okulandelayo yikuthi intengo zezinto eziyizo esifuna ukuzithenga ngaleyo mali nazo ziyayilandela leyo mali zikhwele nxa uhulumende bengakwenza lokhu ukuthi ngesikhathi esalungiselela ukuthi eholise amatitsha ne-US dollar okwakhathesi ebe eyenza ukuthi kumiswe ukuthi intengo zezinto zingakhweli bekungaba ngcono kakhulu nxa kuyukuthi lokho kwenziwa ngokwesikhathi esifitshane kusalungiselwa ukuthi sisiya phambili ababalisi bathole iholo labo nge-American dollar
umnotho welizwe lokho bathwalise nzima njalo izikolo zivulwa baza kwenzani
emabhasini khonapho yikho lapho kulo hlupho olukhona kakhulu siyananzelela futhi njalo ukuthi izinto ezinjengempuphu ezisezadingakala ukuthi abanye abafundisa ngapha especially ngondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadrobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele ajiyela abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela
lo mnumzana Tisend Fajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela uhlelo lwamasiko.
Senganamasiko senziwe mandla ngelo baba mkhulu babelobola
lingalithola njani izulu kandaba lapha likhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijeneyo. Namhla ke sixoxa lomnumzana Jabalala okhona ngale eHouting province kwele South Africa. Sixoxa ngokudlelana kwamaNdebele ahlala kwele Zimbabwe lamaZulu ahlala kwaZulu Natal. Siyakwamukela kuhlelo baba Jabalala.
Yebo yebo nami ngiyabonga. Sinakho kakhulu ukudlelana nabantu bakwaNdebele ngani ngoba abantu bakaNdebele abantu esibazi kahle ukuthi baphuma phi, baphuma ngaphansi kwesizwe samaZulu. Abantu esibaziyo ukuthi bayaphuma bakufudula inkosi uShaka kasenza ngakhona obakhipha wabhekisa lebaze naye iBoyzin. Kukhona indawo kuthiwa kamzulikazi la eduze kweBoyzin. Saturday ngire kwakwisibaya sikamzulikazi wabaleka wazoshona leKwaNdebele, abanye bayangapha kwesiyabuswa ezansi eMandebeleni ahlukene phakathi. Siyabazi vele la bantu ukuthi abakithi. Okubuhlungu-ke kodwa lokho kumele ukuthi kuhlalele phansi ngani ngoba umnotho waseSouth Africa kumele ukuthi sazi ukuthi uma sibabuyisa ngabe sinawo amandla okubagcina ngendlela ukuthi umnotho umi ngayiphi indlela. Kodwa futhi ukubakhoselisa ngendlela ukuthi nawo bahlupheke eZimbabwe izwe lakhona nje asifisi nakancane ukuchitha igazi labo. Futhi lokho sihlale sikukhuluma ngisho nanini nanini samaZulu ukuthi chaba fowethu siyeke asisho kwi-apartheid ukuthi khona sibachitha igazi ukuthi mhlawumbe khona esifuna ukuthi sibabulale. Kodwa kakhulu 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 njengoba nami ngumZulu nami futhi kule kukhona abantu abayisibongo sami ngale eMandebeleni, kukhona abantu abayisibongo sami ngale kwaZulu okuchatha ukuthi la bantu abakithi.
Ye nxa sikhula mpho-ke mnumzana siyabona ukuthi nxa lingakhulumisana laMandebele pho-ke bangabuya njani khona ngapho nxa sebefuna ukuthi babuye bazohlala kwaZulu, kwenzakala khonokho?
Kungazakala kakhulu futhi ngani ngoba ngisho umntwana kwaphinde angene lo ozalwa khona kwaZulu ebukhosini bakwaZulu ozalwa inkosi uPrincess Magogo okuthiwa lo owagcine baleka kwa-ANC wabaleka ovula iqembu le-ISP okuthiwa iNkatha naye washo athe ngababuyise balethela lisilo uqobo laso sakhala ngabo sathi nawo abantu ngabakhalela la bantu abagcina behamba abantu befudulwa yilembe angazi ukuthi yithi indlela abangabuyiswa ngawo naso uqobo laso asifuni nabo nathi asifuni nabo laba bantu.
Singathi-ke kodwa kubakhona yini aseke babuya khona ngapho bevela emaNdebeleni bafika bakhulumisana lani ngokuthi baphila njani kwele Zimbabwe njalo laba bamukela kambe laba bamukela njani befika khonapho?
Uma sizwa ngendaba sizwa bethi bakhona, mina ngangingekho njengami nje kodwa sizwa kuthiwa seke baya abanye beyakuya inkosi isilo samabandla khona kwaZulu kwaNongoma. Bamukelwa ngendlela enhle nangendlela futhi e-right. Kodwa leyo nto uma siyibuka ngoba umhlaba usabuswa ngaphansi kwama-president nangombuso nangomthetho-sisekelo wokuhlukana kuyophoqa ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe. Indawo vele bengayithola kwaZulu ukuthi bengene phansi kwamanye amakhosi bengene bakhe iningi indawo yakwaZulu noma mina qobo lami ngingeke ngisho ukuthi iningi ngoba phela ngiyona inkosi kodwa indawo kwaZulu iningi ma ngingaxoxa behlale bebuye bezohlala kwaZulu. Angikholwa ukuthi uma sebefikile ngempela ngeqiniso sebeqondile ukuthi bazongena ngaphansi kwabazulu ukuthi bengaxosha ngeke bezele kwazi ukuxosha labo bantu.
Ye, ngithathele lithuba ukuthi ngibonge kakhulu umuntu omdala khona ngapho ke kwele South Africa ukuthi sixoxe ngezamasiko amaZulu lamasiko amaNdebele. Ungathina lokusasa ngenkulumo yethu le baba.
Yebo.
Hayi namhlanje sima lapha kuhlelo lwethu ebesiqhuba khona lo mnumzana Jabalala ohlela khona ngale eGauteng province kwele South Africa. Abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Kandela obaba mkhulu babe lobo lokoko kandela zinyezi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Yebo 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 mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe. Namhla sixoxa lo somabhizimusi unkosazana Samkeliso Chuma yena oqhuba njalo inhlelo zokukhuthaza uZulu ngendaba zempumelelo. Umotivational speaker uqhuba inhlelo zakhe phansi kwesihloko esithi The Winner's Circle Breakfast for Champions. Samkeliso, ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, thank you for having me.
Siyathaba ukuba lawe namhla kuhlelo sisi. So Samkeliso, akusitshele okunengi nge-Winner's Circle.
The Winner's Circle ngayiqalisa because I realized ukuthi we go through ama challenges atshiyeneyo. And as I say, like before I went to America, I think it was February, March, we lost our family home. Saluzindlu yangkhaya, we lost his mother, so we're starting afresh. And I thought, you know what, let me encourage abanye abantu ukuthi even if you go through izinto ezinhlungu empilweni, you have to make a decision. Kumele wena uzikhuthaze ukuthi this is not the end.
Silokhu sikudaba lunye lohlelo lolu mhla ka 31 kulinyanga uzaqhuba umbuthano lapho okuza kukhuluma khona abantu abafana lomnumzana Zenzele Ndebele, unkosazana Thandekile Moyo, umnumzana Twendray Shoko lo sinqo enyathi. Kuyini okwenza ukuthi ukhethe bona ukuthi baza bekhuluma kulumbuthano?
Manje ngithi Winner Circle, so these people give me winners. Uzenzele for me someone that I've always respect, because I look at how he has these young people, abantwana abancane abamsebenzelayo, they have given them ama opportunities to be journalists. Akula msebenzi enzima, but he has created a platform for abantwana laba to come and work for him and to get experience. And then ilo muntu onjengoThandekile Moyo, umamo ubrave. Like izinto azikhulumayo, you know, on social media, nami sometimes she's my friend, I'm like, hey, like, are you really free to say izinto zenezo, you know? So to me, she's a winner. And then Nusmo Nyati, ngiyathanda ngendlela acaba ngayo when it comes to his servant leadership. And uThandekile Shoko, he's a man that I also admire. He's very consistent. I was with Bulawayo, he has been pushing the initiative of trying to keep Bulawayo clean. Uyayenza ngothando. For me, I respect umuntu onjalo.
Ukungena kulumbuthano kubiza $260 RTGS. Imali eningi lesisi. Kungani uhlawulisa imali eningi kangaka?
Do you know what? I'm so sad. It's one of the things that engikhulisayo, because I've been doing free ama events for time immemorial. And the vision ekadingayo for the event yamhlaka 31. Kumele kube lokudla, abantu badle bakholise. It's an experience that I want people to have, you know. And also, I mean, I can't bring abantu abazokhuluma and angibabongi. Not that they ask for payment, but ngiyabona ukuthi abantu laba, they could be doing other things, but their knowledge, their wealth of experience, that thina zayithatha, you know. And also, you know, I'm not saying ukuthi la mi 260 ngilayo, but you know, abantu baspenda imali lapha abafuna khona. As I said, I've actually put my money, for young people that I've identified. I know that I've benefited from this, and I'm going to give them my tickets for free.
I say, I'm going to okugcina ke sisi etshela uZulu ukuthi abafisa ukuza kulumbuthano kuyini abamele bakukhangelele.
You know how in our society right now we're always complaining about government yethu ukuthi government yethu bazifaka bona phambili. So with the Breakfast of Champions, I asked all ama speakers ukuthi can you speak on serving because this is what I believe Uthi as Zimbabweans we lack. We always think of mina, mina, mina. So with the Breakfast of Champions, we funa abantu bebe talents, not to always think about themselves, but to think about abanye abantu. Cabanga ngomunye umuntu, there's nothing wrong. Uhlelo lumhlaka 31 August ZITF Tea Room. Umuntu asebenzisa gate 1 e-Trade Fair. I'm sure abantu abaningi sawathi i-Trade Fair ingaphi. And iqala ngo 9 up to 12. And kuzabe kumnandi because we're going to have an experience.
Abafisa ukuxoxisana nawe kumele bayephi?
0772-830484. Or you can find me on Facebook. I'm Samngeliso Chuma. And then on Twitter, Samnge Business.
Hayi sikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bekuhle kuba lawe kuhlelo.
Oh thank you for having me.
Ngithokoza omuhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram username yami ngu @bigmike3 bigmyke3. Ole falelisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove. Bye bye.
Siyabonga Mike. Kuyalandela ke udaba lwezokholo lesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamikela kwakho namhlanje ntambama, njalo ngiyathatha leli thuba ukubingelela abalaleli bethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje kusihlwa mfuna sike sibale umbhalo ovelela kuTestament elidala. Ngifuna sikhangele uRute ichapter ka-1 ivesi ka-15 leka-16. Li vesi iyasetshenziswa kakhulu nxa abantu bechata. Yiza kubala ngalindlela. UNaomi wathi, khangela umnakwenu usebuyele kwabakibo lakubo uNkulunkulu bakhe, mlandele usowenu. Kodwa uRute wathi, ungangincengi ukuba ngikuthiye lokuba ngiyekele ukukulandela, ngoba lapho oya khona ngiza kuya khona lami, lalapho ohlala khona lami ngizohlala khona. Abantu bakini baza kuba ngabantu bakithi, lo nkulunkulu wakho abe nkulunkulu wami. Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwethembeka. Abantu abaningi nxa becabanga leli bala lokwethembeka, balutshwana abantu abacabanga ukuthi kungabe kuyinto elokhu isenzakala. Abantu abaningi babecabanga ukuthi ngenxa yokuthi khathesi siphila phakathi kwesizwe kumbe phakathi kwabantu abangagciniyo ilizwi umuntu abe likhulumile, njalo abangethembekiyo. Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu yena nxa sisiza kuye wethembekile. Lona vele igama lakhe ngelithi wethembekile. Ukwethembeka kuqakathekile. Nxa sikhangele lapha lindaba engiyibalileyo, sibona ukuthi uRute wayelaso isikhala sokuthi aphendukele umamazala wakhe amthiye asuka ahambe ngenxa yokuthi umkakhe wayesebhubhile. Kodwa siyambona yena sithi, hayi, ngenxa yokuthi mina ngangithembise umntana wakho ukuba uzokuba ngumkami, ngenxa yokuthi kasekho khathesi sengikhangele wena. Siyambona esuka lo mamazala wakhe bebuyela kibo lapho umamazala wakhe ayevela khona esizweni samaJuda. UNkulunkulu wenza isimanga kakhulu nxa silandelela lindaba. Ngenxa yokuthi abakwazi ukuthi siyakwazi ukuthi phambidlana uzagcina ethathwa kakutsha, uthe sethethwe kakutsha wagcine siba ngukhokho kaJesu ngenxa yokwethembeka. UNkulunkulu kutsho ukuthi uyaqakathekisa kakhulu lindaba yokwethembeka. Lo ongaso uNkulunkulu nxa ngikhuluma ngoDiabros uSathane kathembekanga. Khangela abantu abachadileyo, ukuthi abaningi sawubala lumbhalo senze izifungo ngelanga sichada. Khathesi nxa ngiwubalile kanje, ulokhu wethembekile yini kowakho lo ohlala naye. Lokhu wethembekile yini esifungeni zakho zomtshato? Ulokhu uzigcinile na? Kuyini okwenzayo nxa kungalamuntu okhangeleyo? Yikho khona okoyikho khona, ngoba nxa ungathembekanga ucabanga ukuthi akulamuntu ombonayo, kutsho ukuthi vele awethembekanga. Kodwa namhlanje nazi indaba ezinhle, ikuthi ungaqalisa kakutsha wenze isifungo sokuthi emtshadweni wami ngifuna ukwethembeka. Kumele ukuthi namhlanje siphendukeni size kuNkulunkulu sithi, Baba sicela usixolele sethembeke.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama likaJesu, siletha wonke umuntu ade lalele kulabo uNkulunkulu wami abagwenxekileyo behluleka ukuthembeka. Basize uNkulunkulu wami baphakame, beqalise kakutsha, bethembeke besiya phambili. Baba siyathandaza kulabo abagulayo, ngiyakhuza umoya wemikhuhlane, basilise uNkulunkulu wami ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga ke Ntungamile Nkomo. Okwamanje ke kesizwe umculo othi ngithanda wena. Lozothileyo silethemba likholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Emdlalweni yePS League lamhlanje iHighlanders ke inqotsho iHarare City 1-0, kwathi ke iDynamos leChicken Inn kwaba ngujike lobhanqa 1-1. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu. Sigqiba lapha ke okwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.